Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Khande Miri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 15 kuLwezi 2022 ngugeino kumete Saidi endabeni zethu namhla.
Abantu abanjengalapha bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Abantu abanjengabo baba uSikhala bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Kodwa iyasetshenziswa ukuthi kujeziswe abantu abathileke kakhulu abavela emaqenjini aphikisayo.
Ukukhululwa ngesibambiso sebail amalunga ebandla le-CCC etheswa amacala okutshotshozela uDlakela.
Kufuze kube lezi zinto ezilungiswayo. Ukhona obuningi okonakalayo kusukusela leso sikhathi esasuka ngaso ku-Commonwealth.
Iqhula le-Commonwealth lixoxisana labantu abaningi lenhlanganiso ezithiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. EleZimbabwe namhla lifikise iminyaka emihlanu kulandela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe embusweni libutho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idale le-High Court namhla livumele amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change alichumilane 14 ukuba hlawule isibambiso se-bail kulandela ukuvalelwa kwabo entilongweni okwensuku ezedlula ikhulu lengxenye 153. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Amagqwetha athi amalunga e-Triple C la avunyelwe ukuhlawula inkulungwane ezingamachumi amahlanu zamadola eZimbabwe, $50,000 umuntu munye ngamunye. Umthethwandaba uthe akumelanga baphazamise udaba lolu ngokuxoxa labafakazi, njalo kumele behambe enkambeni zamapholisa insuku ezimbalwa ngeviki betheswa amacala okutshotshozela uDlakela. Omunye wabo umnumzana Job Sikhala omele iZengeza West edale lephalamende lokhu evalelwe eChikurubi Maximum Security Prison. USikhala ubemiswe lamhla emthethwandaba lapho obekumele kuqale ukuthethwa icala lokutshotshozela uDlakela enyathime kulandela ukubulawa kuka Nkosikazi Mo Blessing Ali ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla lezano PF. Umnumzana Godfrey Sithole omele iChithunguza North edale lephalamende owayevalelwe loSikhala labanye uvunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail ngeviki ephelileyo. Abakubandla le-Triple C bathakazelela ukukhululwa kwabanye babo loba belokhu bekhala ngokuvalelwa kukaSikhala. Igqwetha labalichumi lane laba umnumzana Nobu Chinawu uchazisa okwenzakale emthethwandaba.
The judge stated that the matter had taken too long and the investigations had taken too long.
Umahluli uthe udaba lolu seluthathe isikhathi eside, lophenyo lwakhona seluthathe isikhathi eside. Ngabe belikhona icala kulolu daba, ngabe kade lathoniswa. Okwesibili, umahluli ubone ukuthi indawo yasenyatsime eke yaba lomsindo ibukeka sengathi sithule, ingasekho ingozi yokuthi abasolwa babuyele kiyo.
It was no longer a risk to have these accused persons out on bail.
Umnumzana Ostalos Gift Siziba okubandla le-Triple C uthi akubamangalisi ukwenziwe lamhla ngomthethwandaba.
Thina ngabantu abanjengabahlonipha ke umthetho welizwe lokunanzelela ukubana kufanele sihloniphe ke ama-institutions elizwe, noma ke silokuzungeza lokungasuthiseki ngendlela ke abasebenza ngayo, kodwa silokuhlonipha ke amadala ngenxa yokubana ke balamandla abaphiwe ngumthetho welizwe esiwuhlonipha. So kufanele ke siye phambili kakhulu silungise indaba yokubana Honorable Job Sikhala ethole ke ukukhululeka kwakhe.
Umnumzana Believe Gawule okubandla lezano PF uthi okwenziwe ngumthethwandaba kuveza ukuba ikhululekile imithethwandaba eZimbabwe.
Ukhulumene kangenele kwemakhothi, amakhothi azidecide, amakhothi azenzele isinqumo zemisabasithethele yokubona kufanele. So amboni ukuthi ekucineni kwelanga abantu bangagcona uhulumende bethi uhulumende nguye esethenga baphiwe ibheli ngakuthi kulekuyizethekele ngamanga lawo ayisoqiniso lelo.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlelancube uthi kwakumele abantu laba bephiwe isibambiso sebail besanda kubotshwa.
Abantu abanjengalapha bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Abantu abanjengabo baba uSikhala bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Kodwa iyasetshenziswa ukuthi kujeziswe abantu abathileke kakhulu abavela emaqenjini aphikisayo. Yibo zathola sebesalelwa ibail kodwa befanele ukuthi bayiphiwe.
Isikhulumeli sebandla le-TRC uNkosazana Fadzai Mayere uthi kumele kukhululwe uSikhala ngoba ulelungelo lokuhlawula isibambiso sebail. USikhala ubesemthethwandaba lamhla obekumele kuqale uthoniswa icala aletheswayo elokutshotshozela uDlakela. Lokhu kudluliselwe phambili ngoba amagqwetha akhe afuna ukuba umthethwandaba uvumele ukuhlawula isibambiso sebail. Ukhangelelwe ukuba uzaphenduka emthethwandaba ngolwesine. Kusenjalo umdeni kaMuyi uMoblessing Ali ocatshangelwa ukuba wabulawa ngamalunga eZANU-PF uthi kumele uSikhala akhululwe ngokutshetsha ukuze aze bamela kudaba lokulungiselela ukungcwatshwa kukaNkosikazi Ali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abamele inhlanganiso yamazwe ayephansi kombuso wakwaleBrithani eCommonwealth sebehlangene labanye abantu eZimbabwe lapha abahlolisisa isimo sezombusazwe lokunye elizweni leli elakhutshwa kunhlanganiso le ngowe ngumongameli uMui Robert Mugabe ngomnyaka ka-2003. Kukhangelelwe ukuba iqula leli liza kwenza imihlangano embalwa lingakagqibi uhambo lwalo kusasa, kubika umlondolozi Ndlovu.
Iqula leli selenze imihlangano embalwa labenhlanganiso ezizimeleyo abalwela ilungelo loluntu, intatheli zindaba ezifana lomnumzana Hopo Chingono labanye. Abakuqula leli lwabo olukhangelelwe ukuhlolisisa isimo sezemithetho, ukuqhutshwa kokhetho kanye lezelungelo likaZulu. Inhlanganiso yeCommonwealth yachothoza kakhulu leZimbabwe isithi iziphathamandla zebandla elibusayo zazikhahlameza uZulu njalo zazivimba ukuba ilizwe liqhube ukhetho olukhululekileyo. Isigodlo seBrithani laso salile namhla ukukhuluma ngohambo lolu. Iqula leli likhokelwa ngumnumzana Louis Franceschi. Omunye wabaxoxele iqula leli umnumzana Musa Kika okunhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum.
SezImbabwe Human Rights Forum sahlangana ne-delegation ye-Commonwealth Secretariat
eZimbabwe. NjengeZimbabwe Human Rights NGO Forum sihlangane labo abe-Commonwealth sibatshelile lokhu esifisa ukubana bakukhulume njalo kwenziwe ukuze iZimbabwe ibisele ku-Commonwealth.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi bazahlangana lequla leli.
Sinxusiwe liqula le-Commonwealth ukuze sihlalisane labo phansi sixoxisane kabanzi ngezombusazo weZimbabwe. Thina njengebandla le-MDC sikhangelele ukuthi sixoxe labo kabanzi ngendlela abantu abaphathwa ngayo, amalungelo abantu, ngendlela esifisa ukuthi ukhetho oluzayo luka-2023 lokhetho nje jikelele ukuthi lwenzakale njani kuleli eleZimbabwe. Kanti njalo sizaxoxa labo ngama-sanctions, indlela esibona ngayo lendlela esibona esithinta ngayo njengelizwe.
Abamabandla ezombusazwe agoqela ele-Citizens Coalition for Change zaphu lamanye balile ukukhuluma ngodaba lolu besithi baza kwethula imibiko yabo kusasa. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kumele leZimbabwe lilungise udaba lokuvikela ilungelo loluntu, ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo lokunye ukwenzela ukuthi libuyele kwinhlanganiso ye-Commonwealth. Umnumzana George Jaramba umsekeli kababhalane omkhulu ehofisini kamongameli labaphathi ntambo bakahulumende uthi bafisa ukuba wonke amazwe akunhlanganiso le akhulume ngokubuyela kweleZimbabwe ku-Commonwealth. Umnumzana Lenos Mhlanga ingcwethi kwezombusazwe uthi eleZimbabwe kumele lilungise okufunakalayo uma lifisa ukubuyela kulinhlanganiso.
Abantu laba abaze ukuzohlazeya ngomumo olapha bebengabantu abakade bevele sebele njongo ukubuyela, ngibonani sizabuyela. Kodwa okuseleyo ukuthi thina ngakithi ngodaba lwezwembangazwe lokunye okuningi esikusolayo, kufuze kube lezinto ezilungiswayo. Kukhona okuningi okonakalayo kusukusela leso sikhathi esasuka ngaso ku Commonwealth.
Umnumzana Njabulo Ncube okuhlanganiswe eZimbabwe Editors Forum uyakusekela lokhu.
Intatheli izindaba ziyabotshwa, intatheli izindaba ziyachaywa, intatheli izindaba ziyahlukuluzwa. Aba opposition ephikisayo alawa amalungelo ukuthi benze ama rallies abo. Yathola ukuthi ama politicians abo yiwo abotshwayo abeqembu elibusayo eZANU-PF abakangabengabotshwa lo abephule imithetho. So yizo izinto iCommonwealth elande ukuzozikhangela la.
Umnumzana Bengizela Gumbo okuhlanganiswe eZimbabwe Democracy Institute uthi eZimbabwe selilungele ukuphendukiswa kulumanyano.
Nxa singakhayela amazwe phakathi kuCommonwealth eAfrica, uma kungasetshenziswa ama-conditions asemazweni lawo ekukhompeya leZimbabwe, iZimbabwe silakho ukuthi ingangena Commonwealth ngoba kulamanye amazwe phakathi iZimbabwe yenza ngcono udlula wona.
ELeZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2017 kulandela ukususwa embusweni kukaMui uRobert Mugabe libutho selizame ngamandla wonke ukuba libuyele kunhlanganiso yeCommonwealth. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
ELeZimbabwe namhla selifikise iminyaka emihlanu kulandela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe embusweni libutho. Izimoto zebutho zaqala ukubonakala zilubhekise eHarare mhla ka-14 kuLwezi ngo-2017, kwathi mhla ka-15 emadabuka kusa owayeyisiphathamandla sebutho uMnumzana Sibusiso Moyo wethula umbiko emsakazweni we-ZBC esithi ibutho laselidilize uhulumende kaMgabe ngoba wayesehluleka umsebenzi, kanti laye uMgabe wayegonjolozelwe ngabantu abayizikhohlakali. Iziphathamandla zeZANU-PF eziningi ezigoqela uMnumzana Jonathan Moyo lo Xavier Kasukuwere babaleka baya kwele South Africa, kwathi abanye abafana loMnumzana Ignatius Chombo babotshwa. Esethethe intambo zombuso, uMongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukulungisisa umnotho lokuhlonipha amalungelo kaZulu. Kodwa ibandla le-CCC lithi uMnangagwa ubusa ngochuku ukwedlula uMgabe. UMtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lo kansila we-CCC kobulawayo uMnumzana Edwin Dlovu.
Sesengilise iminyaka emihlanu singene eGehena. Sithi siphuma endizeni lamanzi abilayo kaMgabe singena eGehena likahulumende kaMnangagwa. Impilo yabantu ke isuke ebunzimeni eyibo bona isikhathi sikaMgabe kwaba wesi lokhu sokuphambili kakhulu. Sikhangela ukuthi uMgabe ephuma isinkwa sase kuthengwa nge-90 cents, sibhabhule amabhiskit ngaleso sikhathi. Ilitha yepetroli yayi-90 cents layo, kodwa sikhangele kathesi ke ilitha yepetroli kuku-$75, $80 khona ngale, isinkwa sasiku-$50. Impilo isinzima ebantwini. Ngesikhathi sikaMgabe amadola emelika ayetholakala, kathesi amadola emelika asatholakali. Umuntu nxa ehola imali yakhe ingalinganiswa nge-$50. Akusela muntu ohola imali ke edlula i-$200 ke equivalent ke eZimbabwe. Impilo isinzima ebantwini, abantu bayahlupheka. Yikho ke iminyakena le emihlanu siyenelisa, kodwa-ke kuludubo lodwa nje, akulabungcono nje. Sikhuleka kuNkulunkulu, sicela ngazo zonke izikhathi ukuthi funa ngomnyaka ozayo kube lo tshintsho, abantu benelise ukuthi baphile impilo engcono. Abantu sebehluphekilele izinto eZimbabwe.
Kodwa bona abeZANU-PF bayakulandula bathi izinto sezingcono kakhulu, bathi amalungelo ayahlonitshwa, imithetho iyalandelwa, konke nje kuhamba kuhle.
Akulabungcono obukhona embusweni kaMnangagwa lombusweni kaMgabe, kuyafanana konke nje. Abantu bahlupheka, kathesi abantu sebehlukumezeka-ke ukudlula ngesikhathi sikaMgabe. Yibo kuhambe isikhathi sikaMgabe kwaba legogorawundi, baphela abantu. Ngesikhathi sikaMgabe oyitayizamara banyamalala, ophatheke nabanyama banyamalala kuze kube lamhlanje uKhenikala wabulawa. Lakathesi ngesikhathi sikaMnangagwa lokho kufanana. Nampo abavaleli abantu benyathini abesithungiza sebekwanise iy'nyanga ezimbili bevaleli bengahanjiswa enkantolo. Nampa abaummeli wedala lephalamende uJob Sikhala bavaleli labo sebenise iy'nyanga ezimbili bengaphiwa imali yesibambiso, bangahambi-ke uyathonisiswa enkantolo. Yikuhlukuluza kwelungelo loluntu lokho.
Umnumzana Edwin Dlovu, councillor webandla le-CCC koBulawayo. Sixoxe njalo lelunga le-ZANU PF umnumzana Believe Gawule.
Abantu abaliqiniso abatsho njalo abathi bona umgqabe ababantu wathuthelwani. Abantu bonke akunamuntu owayesevele esefuna umgqabe ngalesami sikhathi. Wonke umuntu wayengathi amfuna umgqabe khonapha. Ngitsho le phathini ku-ZANU PF abantu bathi befisa ukuthi umgqabe ngabe uyaphuma. Yiko kwatshengisa okwatshengisela kwabantu kwabakhona kwabakhanya kwaphuma egcekeni ukuthi nabantu bonke amabandazi ombusazi watshiyeneyo amanyana kwamanyana khonaphana kwathakazelelwa ukuphuma ukususwa kwamgqabe laphana. Ngezinye indlela-ke engingathanda ukuthi ngikutsho Nkomo ukuthi umumo lowu wona umgqabe wayevele esekhulile sengasakwanisi sengasayenelisi lutho umkakhe niwayeselawula izinto umgqabe wayengasazenzeli. Bangatsho njalo abantu bethi bona hhayi ngalesani sikhathi kwakungcono kulalapha kathethi kodwa khangela phela Nkomo kathethi kulokuthula elizweni njalo abantu bakhululekile ngesikhathi sikamgqabe abantu babengakhululekanga babesesaba babekhuluma bethalaza ungakhuluma kubi ukhulume kumbe ukhulume kubi ngokhulumente wawuthalaza kathethi bazikhulumela bachothoze uhulumende ngendlela yabo abafuna ngayo.
Ukhuluma ngenkululeko uthi abantu beZimbabwe bakhululekile ukukhuluma yiloba yini abayifunayo kodwa sikhuluma nje ezinkantolo kugcwele amacala abantu asebebotshwe besetheswa umlando wokuthuka uMnangagwa ngokukhuluma nje ukuthi uMnangagwa uyehluleka umsebenzi singathi inkululeko yini le
bawankomo. Angibalele khonapha kwistudio ngithina thina sinje mina nzake ngizwe siyakhuluma sonke sinabezanu phiyaba nzake ngize umuntu othethisa umuntu kodwa ngiyanilalela abantu be-opposition laba bahlala besithethisa sonke ngenhlambe ezinesabekayo singabantu ngathi kodwa sesethi kuwamukele ukuthi hhayi vele ngabantu abagangileyo laba abantu abanye ukathi umuntu othethisa umuntu ongomongameli abamthethiselani vele mongameli imbali ungasoli into lapha ayenze khona kubi
umongameli. Umnumzana Believe Gawule, ngiyaxolisa umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla le-CCC ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi kulakho ukuthi kumiswe impi yelizwe lakhe lele-Russia uma ele-Russia lilesifiso sokwenza lokho. Umnumzana Abiy Ahmed, umkhokheli wakwele Ethiopia, uthi uzimisele ukukhumisana umlotha lamalwe cacha asesigabeni se-Tigray. Umongameli Joe Biden wakwele Melika ukwele Indonesia emhlanganweni we-G20. Kusigaba esihlolisisa ezombusazwe lezamabhizimusi, namhla sixoxa lomnumzana Bethwell Khabo, umqondisi wenkampani ye-Bethwell Investments.
Sisiza ama-business consultants, siyasiza amanye amakhampani amancane ukuthi bengasebenza kanjani ukuze amabhizinisi abo engawi ale emile eqhubeke siya phambili. Lokhu-ke njengoba siye sibona ukuthi amabhizinisi amancane ayaqala asungulwa kodwa ayehluleke ukungena kumarket ukuthi asebenzisane lamanye amakhampani. Ikho-ke ikho lapho esingena khona thina sesisiza ngokubonisana nabantu abasungula amabhizinisi abo ukuthi ibhizinisi iqhutshwa kanje ngendlela esifaneleyo. Kulokhu esiyabe sikufundisiwe so siyabe sifundisa kulabo abanikazi amabhizinisi ukuthi beqhube njani amabhizinisi abo besenza kukonke kusemthethweni.
Akusiqwadele okunye okwangikhona elibachathekela khona
okunye kakhulu ukuthi manje siyababonisa ukuthi sesiphila esiyithi yi-global market okokuthi uyayenzela abantu imisebenzi izini abantu abaphesheya kwamazwe ubayenzela wona ulapha bekhone ukubonisa izinto zabo like i-internet uku-advertise siyabalungisela ama-website. Kodwa ekuqaleni before sifike lapho kunezinto esizenzayo ezokuthi umuntu ma esungula ikhampani efuna ukuyirejista kumele aqale abeyazi ukuthi into leyo angena kuyo iyinto enjani kuzofunakalani ukuthi ibhizinisi yakhe liqhubeke lisiya phambili. So siqala sibafundise lapho sibabonise ukuthi no ungakaqali ukusungula ibhizinisi lakho kumele ube yazi i-BCD izinto kumele ukuthi uzozenza ukuze ibhizinisi yakho liqhubeke lisiya phambili. Then ma siya phambili siqeda ukuyirejista also siyabafundisa ukuthi kumele bayenze njani ama-returns. Kabela njani ama-tax abo ugovernment izinto ezinjalo nokuthi abantu be lamaphepha afaneleyo. Njalo sibabonisa lokuqakatheka kokuthi umuntu ayenza ibhizinisi ilamaphepha apheleleyo wonke, ukwenzela ukuthi angazothola izinto ezizomphambanisa lokumhlukumeza ekusebenzeni kwakhe.
Libahlawulisa malini njalo, abantu bakuthola njani?
Inhlawulo abazibhawulayo abantu sokusiya ngokuthi kulama-package ahlukeneyo. Kula esiyabe siwathe ngama-full package yokuthi siyabe sizokubonisana nawe, siconsultana from registration and before even registration up to i-business yakho sisebenza. So uzothola ukuthi ku-package enjalo abantu labo sizobahlawulisa imali esiya ku-600 engamadola asamelika. Kodwa ukhona omunye ongathi hayi, mina ngifuna manje ukwenzela i-registration process kuphela, kuthole sizomhlawulisa imali engange-$100 yokuthi siyi-registile, sikuthiye sine-tax clearance khona ku-operator. Then uthole futhi ukuthi kulabanye abazo, after that sizofuna ukuthi sibe ne-website, sizofuna ukudrafta ama-marketing strategies, ama-company policies. So sokusiya ngokuthi umuntu uthe ufuna i-package. So ama-packages ayahlukana-hlukana. Abantu bayabuya futhi noma emahofisini sikhulume, sibakhonsulte. We can also do asiwathi ngama-recall consultants, okokuthi siyakhona ukukhuluma nawe sikubonisa izinto ulapho khona sisebenzisa i-internet.
Ye, sinike-ke inombolo zakho.
No, +263 718 304581.
Iphinde njalo.
263 718 304581.
Umnumzana Bothwell Kabo ngumqondisi wenkampani ye-Bothwell Investments. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. Abahlali baka Ward 2 esigabeni sensiza eMathabeleland South bakhala ezimathonsi kulandela ukuthathelwa amasimu abo lokubhidlizwa komfula unsiza osugugudeke okumangalisayo ngenxa yokwenziwa yinsiza China Mining Company emba igolide kulindawo. Izakhamizi zithe abadabuka kwele China babuya lemichina baqala ukwemba bengakhulumisananga labo. Bathi kumele baphume baphele esigabeni lesi. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda.
Inkampani yeNsiza China Mining Company isidale umonakalo omkhulu emfuleni uNsiza ngoba iphosela ingcikeza yonke yokwenjiweyo emadlelweni lezinye indawo. Izakhamizi zithi zikhathazekile ngokwenziwa inkampani le esingcolise imigodi yamanzi njalo yabhidliza umfula lo abawusebenzisa ngendlela ezijiyeneyo. Mnumzana Jethro Ndebele uthi badlela ke evalweni ngenxa yokwenziwa ke inkampani le.
Igold leli baligezisa ngama-chemicals awo, ama-mercury lala ama-differences. Asiyazi kahle kahle i-mercury abanjani abayisebenzisa begezisa ini igold leli. Njalo begezisa i-mercury leyo ingena khona apha emfuleni. Ukuthi njengakhathesi sokuyi-rain season, nanzelela ukuthi ke i-chemical esingene lapha sumele ikhukhulwe ngamanzi, ihambe indawana yonke yomfula iziye igcina kubo-west kusiya khona lokho Limpopo. Ongangukuthi izinto izifuyo zonke ezinatha kulowo mfula kusiya kuthela kuLimpopo ziyokufa. Nga uhulumende esizwela ukuthi abantu bami bakufa next 2 years. Singathokoza njengezakhamizi ukuthi uhulumende wethu senzele kuhle.
Amathana la abuya nezisebenzi zabo ezingasizo zesigabeni enye zivela eChipinge. Izakhamizi zithi akulalutho ezilutholayo kumbe usizo oluvela kokwenjiwa ngabantu laba. Mnumzana Jonathan Gumbo uthi uzwa ubuhlungu wamagama ngokwenzakalayo.
Into leyizwisa ubuhlungu ngoba azange saziswe ngokubuya kwabantu laba. Sabona abantu sebekhona nje sebezisenzela abakwenzayo. Asiyibontiyanga.
Umnumzana Chamatanda Phiri uthi ziphelile izifuyo eziwela emgodini agedwa inkampani yeNsiza China Mining Company elabaqondisa abagebha igolide ngamehlo abomvu.
Sesikhale saze sathula izinyembe zisibonte akulanto encedayo ngoba amaChina lakancane kungaphambani sebengabe sithathu. Wabuya abanye bazama ukuxotshwa, kwabuya enye itimu yasebenza la yahamba. Kathesi sibiseni abanye futhi obhuru njengokubona le mfuleni kunje sokuze sokulomgwaqo emfuleni eceleni komfula umfula sokudubelekile. Khangela even khonapha esime khona uyalibona leli godi waqhamukela inkomo khonapha zayiphanda isidodi.
Unkosazana Sibongile Khumalo uthi kunobukhohlakali obethusayo ngoba usobala ukuthi inkokheli yesigaba lesi ifumbathiswa yinkampani le.
Uhlupho olukhulu ngolomfula, uhlupho lonolo lwamaChina. Kulabantu inkokheli ezigangileyo, singakubiza sithi iganga ngoba ekugangeni akulelinye ibala esingasubstitute ngalo. Singathi thina abantu laba abagangileyo, abantu abadla bangasuthi, abantu abafuna ukuthi zonke izinto bazibone zifida abantu ababo, bayathatha amaChina la bafake ezigabeni ngokungekho emthethweni bethemba ukuthi akulamuntu ozabenza ulutho. Akumele amaChina ahambe.
Umnumzana Zedwe Ncube owathathelwa amasimu wagcina ephanyeka udaba lakhe-ke ku-High Court koBulawayo.
Ngingazama ukuthatha indaba le ukuthi ngiyise High Court. High Court ngahamba 5 times. Kwaba le percentage abathi hayi wena kanti uvele indawo engeyakho le kukhona esingakunika khona.
Isikhulumeli sebandla elibusela leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo laye-ke uthi-ke amaChina kumele alandele isivumelwano abasenza lohulumende.
Uma uhulumende sithi uyangena phakathi kwezivumelwano lezi, laba abantu abalandele indlela ayiyo ababeyithembisile ukuthi ingaphambanisi impilo zabantu, impilo yezifuyo, impilo yezinyamazana labantu abaphila ngezifula zolezi.
Umlisa wephikelela World 2 umnumzana Cuthbert Ndlovu ohlala esiqintini owenziwa igolide yenkampani yeNsiza Mining Company uthi okwenziwa ngabadabuka kwele China sowuxabanise izakhamizi.
SinamaChina, sinabantu abatshekitshayo abagcine besenza ugebengu, sinabantu ababuya abathengisa imizimba around. Isatshelo thina kwathiwa bazorehabilitate umhlaba, bazolungisa la okwakugibhi khona abotshekitsha babegibhi khona imigodigodi, so bona bazo gebha liya imigodi labo sokuyila khona izinkomo, so kuthiwa bazogebha bakhiphe igolide then sebevala lezo ndawo.
Isigodlo someli welizwe leChina eZimbabwe uthe umsakazo lo awuqondise imibuzo yako uhulumende weZimbabwe. Inkokheli yomdabu yensiza ebalisa osobhu abalisa lomeli walindawo edala lephalamende lezisebenzi kahulumende kuhlanganisela uSkomichi balile ukukhuluma ngodaba lolu le-Studio 7. Umfula wonsiza mude kumagama njalo kulapha izakhamizi zensiza lakwezinye indawo ezikha khona amanzi yokunatha lokunathisa izifuyo zazo. Njalo sithi cabangela ukuthi amanzi la asele shefu ngengcekeza ephuma kwinkampani le igelezela emfuleni. Abakhokela inkampani le abasendaweni le balile ukukhuluma ngodaba lolu besithi kabavunyelwa ukukhuluma lentatheli zindaba. Ngime le-Studio 7 ngapha eFlaphusi ensiza district, igama langu Ezra Jesus Banda.
Kulomntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa obhubhe kunsukana ezedluleyo esanda kubeletha amawele. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lo nkosazana Precious Msimanga.
Ngithi ukuthi uzithele ngayikwazi ngoba wabuya kini esesithwele wangitshela ukuthi uzithele, but ukuthi umithi usombane umfana wakhona kakwazi. So ngasenza ukuthi akungcono ngimgcine kunjalo ngatshoni ngimkhingela kumbe impopothela, sometimes sengahambe senze enye into eyingozi kakhulu. Ngase ngimdingela imali ukubana ahambe esibhedlela ayehlolwa ayibhalisa. Ngasekhaya eFlaphusi nasuka khona ngale esevuvuka inyeka khaya ukuthi i-B P ngabela ngathi koBulawayo wazothola ivocha wahambe emzilikazi ekliniki bamtransfera impilo basebethithi ngcono bamgcine bona bamenze i-operation engazange aye kulebha kodwa azange aye kulebha sakazilebha.
Khonapho ubese le nyanga ezingaki
bekumele abelethe mhlaka 20 November basebe-operate mhlaka 1 bathi i-B P singalimaza abantwana or ilimaze mina, so basebesithi i-best option ukuthi bam-operate ngatho ngibemelele isikhathi sakhe sokuhle. Wase-operatewa-ke wenziwa kahle i-operation bamgcina 3 days khona ngale sempilo wazoba esibhedlela wahamba ku-7 days emzilikazi. Dokotela wathi i-operation yakhe yenza kahle azange le nkinga ngoba akazange abambi ikhanda kumbisise ubuhlungu hhayi but bengeke ngahamba ngalokho ngutambama nje abulezi nakathi avaleke ukuphela umoya nje noway angazuthi wahamba njani papa samthatha samfaka emoteni sahamba naye empilo singene egedini lempilo kime lawabele mina kwabantu
manje bahlola yini odokotela ayisetshoni ukuthi babone ukuthi kuyini okumbuleleyo.
Bahlola manje sathi sesithi umuntu akhathele kahle babona ngoba babhale isikhathi sabo manje ukuthi nyasi i-understanding kahle kahle i-understanding kahle ukuthi bangathi kuyini.
Hayi silusizi kakhulu ngomonakalo lo. Abantwana-ke banjani, ngaba yini?
Ngamankazana bona abantwana bazithilele ngamankazana.
Ulabanye abantwana
sibonga nilayo le-5 years
kuyini usizo abantu abanganceda ngalo?
Iyakhulu ukudla kwabantwana ngoba banathi uchago wathamba athengele i-9-1 yabantwana.
Lo ngunkosazana Precious Msimanga, umama wale ntombazana etshone ngemva kokubeletha amawele. Siqhubekela phambili Namhla ku live talk sixoxa ngokugenqulwa kowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe Libutho. Singekehlukani sikhangeleni indaba ebezikhokhela namhla. Kukhululwa ngesibambiso sebail amalunga ebandla SCC atheswa amacala okutshotshozela uDlakela. Iqula leCommonwealth ixoxisana labantu abaningi lenhlanganiso ezithiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Sengilivalelisa ke lapha balaleli, igama lami nguGaino Gumede Saidi, sitha sidibaneni njalo kusasa ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.